Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi waka Studio 7? Hayi, siyalibonga nje ngomsebenzi eliwenzayo. Siyalibonga sibili ngakuthiwa lingabantu ukuthi ilizwe lilemali ngasi yalidonethela imali sisiliholise. Ngokungathi lingcono lisibamba ngcono. Into engifuna ukuyibuza kuhle kuhle mina ngumzali. Lo mntwana okumele abhale form 6. Yamhlophe la. Ngibuza ukuthi khona sibili upresident uMnangagwa sibili sakhe uyakuqedisisa yini ukuthi kufunda into bani kumbe ukufunda sokufana nje lokugada umthovu yetown. Ukufunda sokufana lokugada umthovu yetown ukuthi ahamba kuhyper uyaphinda uyeqile kumbe ukufunda uqala ufundiswe anduba uzahamba uyebhala imhloliso. Phela into eyenzakalayo le mina angazi ukuthi phela yena usacabangane. Yena kahle kahle kumbe kasafuni bantu usefuna ukuthi abuse nje yedwa nje azenzele into yakhe yedwa thina sihlale sifane sibuyele emuva leke bomzikazi esasigqoka khona amabhethu vele singazilutho even khona komzikazi abantu babefundiswa ezinye izinto lokho kwakha akuyenze ebantwini ayi ambona ukuthi vele kwakwazi kwaba khona abantwana njalo basibamba inkunzi sibhadela izimali kwathiwa sibhadala izimali ye umntwana ongabhadalanga ye kwathini sabhadala izimali zethu khona manje imali lezi esazibhadalayo abantwana bazange bafundi khathesi bafuna amanye ama-school fees futhi bacomplaina ngokuthi sibhadale angazi ukuthi lapha into eyenzakalayo kuyini okwenzakalayo kodwa yena uyakubona yini ukuthi amatitsha into abakhala ngayo yinto bani ngoba amatitsha eqinisweni amatitsha ukuba njengotitsha kufana lokuba ngo-cowboy ngoba khathesi u-cowboy omunye osegwanda le uyahola i-30 US.
Elinjani basakazi, hayi mina ngiyaphila. Ngidinga ubaba ibizo lakhe nguThemba Mkandla. Wayesebenza emayadini eMorning Side koBulawayo ngomnyaka ka-1982. Ehlala esizinde. Maye khona omaziyo, ngicela angithinte enambeni esithi +267 7489 0537. Ngiyaphinda njalo +267 7489 0537. Ngiyabonga.
Ye, silibingelele kumsakazi njalo. Khangelane lenhlupho zethu zomhlaba nezihlangane lazo inkinga zenye zabo corona izinto ezisivalela impilo. Hey, siphila nzima abantu bakithi. Unzima lokho. Unzima sibili. Ingazumbeni kubona ithi sodwa. Lina abanye embeni liyakubona. Esesihamba kanzima kanje emhlabeni. Izimota lazo sezidure ziyahlala. Ngikhuluma nginje yami imota zengize ngayibeka phansi. Ngoba ayikunzima kuyafana ukuthi ngiyabembulala imota mahara. Ocethi bazalwane ebadala ukunje sihlangene umhlaba wonke. Singayenzani kanjani ukuze sinqobeni lesi simo esesikiso? Ngoba udubo lolo sokurongo abantwana ezikola abasafundi. Ibe sibakhalela thina abadala kusela ndaba. Mbingelele umsakazi, mbingelele enyathi kuvillage 4 komoyo othethe umadube omoyo kuvillage 4 babingelele bonke ivillage bonke omama wanaphisi abaningi kakhulu abantu bakhona babingelele. Mbingelele lomelane Ncube, mbingelele lomaster Ncube, mbingelele lo Elise Moyo othethe umelane Ncube. Kungabe inkosi ngathi kahlala lapho wonke village naphana omama nakhethwi onamakhumalo omsipha otamkhulu babingelele bonke thi ngegama lenkosi namhlanje inkosi mayihlale nabo. Ngiye mbingelele nawe ophethe umsakazi oyingqongqothela hamba uzibonakalise ungaphela amandla ngoJesu into ihlala nawe. Nansi yakho incwadi ngidizethembi.
basazi madoda babe xotha abantu bethemba ukuthi bazangena bona kuParliament amakhuphe labo Monzora labo Kalipan Phuken kodwa bazahlala eminyaka inale emibili emithathu yolandelayo sekusiya ku 2023 emukale election bangaphuma bonke baphele bathi du ngomhawu wabo ongafunakaliyo umhawu sibili omubi baxotshisa abantu eParliament baxotshisa abantu ngaphi langaphi befuna ukuthi lakuma councillors befuna ukuthi bengena bona bahlale kunjani ngezintombi lamajaha estudio 7 thina sikhangela izulu ngapha ngakithi hayi lisibulele manje
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.